Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyalamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 12 Ntulikazi 2019. Olamukela ngenjabulo enkulu uPraxitus Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Ungakhangela ke ngibonani inkulumo azilampumela njalo singalampumela akulanto engabambeka ukuthi inkulumo leziphumela lokhu ebabone ngani kuluncedo empilweni zabantu kube kuluncedo kumkhono moyeni.
Umgcini sihlalo weMDCT uMnumzana Bhedi Nico Bhebhe uthi inkulumo ezikhona phakathi kwamazwe amabandla aphikisayo agoqela elakhe ngelezano PF yikudlala nje ngesikhathi.
Thina eyiside teachers college siqakathekisa ukufundisa ngoba sifundisela ukufundisa. Our motto is we learn in order to teach. Siyafunda ukuze sifundise. Ngakho sitshela labo bantwana ukuthi ukuze labo bebe njengathi kumele befunde ukucina ngabo.
Umbukiso omkhulu wabasakhulayo ukukhetha umsebenzi abangayenza sebegqibe izifundo wokuqala we-Career Guidance Expo obuthanise izifundo eziningi bezizodinga ulwazi ngezifundo abalakho ukuzenza. Ngobunzima bomumo wezomnotho elizweni sobamba ngamandla abanye osomabhizimusi bakubulawayo ukuthi bavale indawo zabo zokusebenzela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umgcini sihlalo weMDCT uMnumzana Bhedi Nico Bhebhe uthi inkulumo ezikhona phakathi kwamanye amabandla aphikisayo agoqela elakhe lelezano PF yikudlala nje ngesikhathi. Inkulumo lezi zisungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yamabandla la kunyanga ezedluleyo ngenjongo yokudinga isisombululo kudaba lokubhidlika komnotho osokulethele uzulu weZimbabwe ukuhlupheka okukhulu. UBhebhe utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi inkulumo lezi kaziyindawo njalo uthi akukho ukuzimisela kukaMnangagwa lebandla lakhe.
Well, engingakutsho kubalaleli ukuthi sengilesikhathi ngingazi-attendi kumbe ngithi ngingaphatheki emhlanganweni yakhona. Njengoba ngingaphatheki emhlanganweni yakhona sengingomunye lami okhangela bese ngizibuza kaningi ukuthi kambe lezi nkulumo zikhiphani kumbe ngithi ziphuma zile mpumela bani. Ungakhangela ke ngibonani inkulumo azilampumela njalo zingalampumela akulanto engabambeka ukuthi inkulumo lezi ziphumela lokhu ebabone ngani kuluncedo empilweni zabantu kumbe kuluncedo kumkhono moyelizwe. Khathesi khathesi nje malanga adlulileyo sibone ke uMinister of Finance esenza i-announcement njalo i-announcement yangikhona leyo ayenzayo azange ke ngiyibone ifakwa-ke isiba ngenye agenda kumbe ngithi ngenye yezinkulumo ezikhulunyiswanayo lapho okukhulunywa khona. Kubonakala nje kusenziwa ama-decisions. So ngezindlela-ke inkulumo lezo zingathiwa zinkulumo ezikhona ngoba abantu bayahlangana kodwa-ke okuqakathekileyo ukuthi sibuvume ukuthi-ke bayahlangana kodwa inkulumo lezo kazikhiphi lisokwamanje.
Kuyini okuhluphayo kahle kahle Bhebhe?
Ngibone ngani ke i-bureaucracy ngithi nje ukuthi izinto okufanele zenziwe zilandela ukuthi siyaqala ngokwenza lokhu silandele ngalokhu silandele lokhu yikho okwenza ukuthi kungabi lempumela enkulumo ekhona. Ngoba sonke isikhathi nxa kuhlalwa kuyabe lokhu kusenziwa lokhana ngesilungu okuthiwa yi-planning. Kulokho kuplanwa ukuthi sizakwenza ukuthi kodwa-ke ukuthi kwenzakale khonokho okuplanayo kakukwenzakale kwamanje.
Ukuzimisela elilakho njengamabandla aphikisayo kulezi nkulumo, ungathi kukhona liyakubona yini kubandla elibusayo elezanu PF?
Umbono wami-ke engingakutshelana njalo ngibona ngani uyo oliqiniso njalo oba njengomuntu wonke eZimbabwe, izanu PF kayizimiselanga ekwenzayo nje yilokhana ukuthi itshengise umhlaba ukuthi hhayi thina siyababiza abamabandla aphikisayo ukuthi sikhulume labo kodwa okusalayo eqinisweni ukuthi-ke izanu PF ngumbono wami kayizimiselanga ukuthi.
Ngamanye amazwi baba Bhebhe uthi inkulumo lezi kaziyindawo ikudlala njengesikhathi.
Ngombono wami sibili ngibona ngani inkulumo lezi ikudlala ngesikhathi ngoba abantu lokhu behawula besiya phambili njalo abakanikwa ke lalokho ngesilungiswa ihope ukuthi babe lehope ukuthi hayi lanxa singakaboni into kodwa kukhona okwenzakalayo kaniziboni lezo nkulumo zinika abantu yona.
Umnumzana Pete Nico Pepe ngumgcini sihlalo webandla leMDCT ubexoxwa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumele sezanu PF umnumzana Simon Khayamoyo ngalolu daba. Umkhokeli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa yena wavele wala ukuphatheka kulezi nkulumo esithi akamnanzi njengomongameli welizwe uMnangagwa. UChamisa uthi ufuna inkulumo zibe khona phakathi kweMDC yakhe kuphela lebandla lezanu PF njalo uthi kumele zikhokelwe ngumuntu ozimeleyo hatshi yena uMnangagwa. Umbukiso omkhulu wabasakhulayo ukhetha imisebenzi abangayenza lapho sebegqibe izifundo wakuqala owe-Career Guidance Expo ubuthanise izifundo eziningi ebezodinga ulwazi ngezifundo abalakho ukuzenza, imisebenzi etholakalayo kanye lokuthi bangasungula amabhizimusi kanjani uba baziphilise kulandela izifundo zabo. Lo mbukiso ukhanye ukhange abasakhulayo, izifundi, osomabhizimusi, amakolishi lamayunivesithi aweZimbabwe abakhanye bewuthakazalela. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eqala ngengxoxo ayenze lo Nkosazana Madikizela Jamela wekolishi leHillside Teachers College othi kuyajabulisa ukubona izifundi zize ngobuningi embukisweni lo ukuze zisisise ngekolishi labo.
Ngoba isifundiso abazasithatha ngokuthanda kwabo yiso esizabaphilisa kuhle. Ngakho thina eHillside Teachers College siqakathekisa ukufundisa ngoba sifundisela ukufundisa. Our motto is we learn in order to teach. Siyafunda ukuze sifundise. Ngakho sitshela labo bantwana ukuthi ukuze labo bebe njengathi kumele befunde okucina ngapi.
Leli college lifundisa izifundi ezifisa ukuba ngababalisi esikoleni zesecondary likoBulawayo. Njalo lisamukela abaphumeleleke kuzifundo ze-O level kumbe ama-A levels. Unkosikazi Ona Murisa wekolishi le-Women's University in Africa uthi ikolishi lakhe lihambelana lendikimba yalumbukiso ethi Science, Technology, Innovation and Entrepreneurship, the future for our youth, ekhuthaza izifundo ze-science.
Sinama sciences ahlanganisela ama computer sciences, information systems, ama agricultural science, abe sikhuluma sibili bathanda ukuza ukuthi lithatha bonke yini omama labo baba. Yes, ngabe ngaboni ibizo le university yikho abasibuza khona.
Umanjinela Christina Moyo wekolishi elitholakala eNkabazwe leKwekwe Polytechnic uthi ikolishi lakhe ligqila kwezokuthola ulwazi lwama-skills okuthiya umuntu esenelisa ukusebenzisa izandla zakhe elungisa okuthile.
Nxa sikhuluma ngabo le-engineering liyazi ukuthi ilizwe lethu ikakhulu kathesi ama-skills awasekho ukuthi industry yethu iqhubeke phambili ukube le nguquko esifuna elizweni lethu. So nxa besiza yithi lapha siyabatshela ukuthi imfundo akathekile.
Lo mbukiso phela namhlanje ubuthanise abenhlanganiso ezichiyeneyo, izifundi, abasakhulayo, osomabhizimusi, amakolishi afana leBindura University of Science and Technology, Chinoy University, Hillside Teachers College, Mutare Teachers College, laba makampani akoqela iEconet Wireless, abe National Parks and Wildlife, Africom, Empower Bank, Medicines Control Authority of Zimbabwe, lamanyamane nginengi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Zimbabwe, the voice of America.
Ngesikhangeleke eziphuthumayo eziphume kumaphephandaba lasemisakazweni etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukhathazekile ngokuqonga kwenani labomama abalahlekelwa ngumphefumulo bebeletha. Ekhuthaza ukuthi kwengezwe imali eyabelwa uhlangothi lwababelethisayo. kuchola amazwi kunanzwa ilanga le World Population Day evula njalo kusemthethweni iklinika eTariro Clinic and Youth Center emzini weHopley eHarare. Kuthi ke abantu abanenge bathi kuvalwa kwamandla kagetsi yebo kubangelwa yikwehla kwamanzi eKaripa, ukusilela kwemali yakwamanye amazwe nokuguga kwemichina, kodwa udubo olukhulu ngolwenkohlakalo kuziphatha amandla zenkampani kagetsi eyezesa Holdings. Lolu daba luphume kuZimbabwe Independence. Amalunga edalela esenethi kwelemelika wonke angamashumi amabili lanhlana wesifazana asayine incwadi yokunxusa abadlali beqembu lenguqu yabesifazana elinqobe lathatha inkezo yamazwe omhlaba eye World Cup ngemva kokunqoba eNetherlands ngesonto. Abadlali laba banxuswe edalela ePhalamende ngesikhathi belwisa ukuthi bahlawulwe yokufana labadlali besilisa okuyimpi asebele minyaka beyilwa. Abesifazane bathenjiswa ukuhlawulwa inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye yamadola $250,000, ikanti ke abesilisa babethenjiswe amadola edlula isigidi $1.1 million lapho nxa bethe banqoba bathatha inkezo yeWorld Cup. Leli qembu lamukelwe ngenjabulo enkulu lapho liphindela ekhaya izolo edolobheni kuThanyi. Edolobheni leNew York City, abantu balayinela imigwaqo yeManhattan besamukela amaqhawe emkhosini obulomeya walelo dolobho, umnumzana Bill de Blasio kanye losibalukhulu wesabelo seNew York uGovernor Andrew Cuomo, abaveze usekelo lwabo lokuthi abadlali besifazane labo bahlawulwe okufana labesilisa. Isizalwane seZimbabwe esiseNew York, unkosikazi Zoliwe Zulu, ubekhona emcimbini lo. Njalo sibe lethuba lokuxoxa laye ngalesi sehlakalo.
Basenze saba proud sibili ukuthi ukhanye ukuthi abafazi asincindezeleni.
Kodwa olokho kulokukhalakhala ukuthi emalini lapha esambeni.
Ha, indaba yemali ibusungu lezi, indaba yemali angazi ukuthi kuhanjiswa njani, kodwa mina ngombono wami ngibona zathi akulunganga abakwenzayo. Ngambi ukuthi abafazi bengathi belethi sebewini World Cup okwesine. Bathenjisa ukuthi umuntu ngamunye ngamunye uyaphiwa i-$250,000. But ukuthi ngathiwa kade ungamadoda, amadoda nxa kuukuthi ngabe bawinile bebebe bephiwe $1.1 million. Yona le igephu likhangela ukuthi inkulu kangakanani. It does not fair. Yikuncindezela omunye umuntu and yet bancindezela abantu abalethi ukukhanya elizweni, abalethi impucuko, abalethi imali, abafake ilizwe endaweni ephezulu. Akumnandi sibili.
Kodwa ke phela labo abangafuni ukubabhadala izimali zona lezo ezifanana labesilisa bathi bona iqembu labesifazane kalilethi nzuzo eningi ukwedlula iqembu labesilisa.
Angiboni angazathi baqinisile, mbona zathi kulokuphosisa okuthize ngoba singakhangela akade beyikhuluma lasemaphepheni la ku-internet ukuthi kade kutholakala sibili izimali eziningi and i-sponsorship batholile esiningi, i-support batholile eningi. So imali ikhona and balilethe imali edlula eyamadoda, but ukuthi sesekuncindezelelwana khonapho njengazi bevele bephosisa, mbona zathi aselento elungileyo sibili. Mbona zathi yikuncindezela abantu besifazana, kodwa kuyukuthi abafuthi besifazana benza into enhle, bathuthukisa ililizwe balifaka endaweni lapha abantu besilisa akade bengeke babafaka khona. So ukuthi bababonge nje ngesibonge esifana nalesi amadoda sukubanzimela akumnandi. Kubuhlungu ukuthi sethi thina abafazi sisasemuva, akuli kabi lama-equal rights. Bahlala besithi equal rights, equal opportunities, akukho equal lokhu. Kubuhlungu kuhle kube le gephu enjalo ekhanyayo, hhayi akulunganga.
Phela abanye bathi nxa kuyukuthi kudlalwa inguqu yabesifazana abantu kababhadaleli ukungena enkundleni kuma-stadiums bebaningi njengalapho kudlala abesilisa. Wena ubona njani lapho beqeda ukudlala i-final yabo inkundla kade igcwele okungakanani?
Aha, mina ngokubona kwami nambona inkundla kade igcwele, bekugcwele phambi sokuthi bathi abafazi abalethi abantu abaningi ababuye ebhoreni. Angizwisisi ukuthi bakuthola ngaphi, ngoba ngiyakhumbula sibukele kwakungaphefumuleki kwakumnandi kwaku abantu babeminyene. So ukuthi bathi abafazi abala abalethi imali angizisisi ukuthi bona bebebukele ngathi kumbe ukuthi kade bekhangele kuphi, akukhanyi sibili. But abafazi balethile sibili imali, balethile abantu besifazana sibili, basapotile kakhulukazi, basapotile sibili, and siyababonga, siyababonga kakhulu.
Iparade le abayenzelweyo eManhattan uyibone njani?
Iparade lami bengiphakathi wayo leyo parade. Bekumnandi sibili, uyazi usizo sibili ukuthi kumnandi ukuthi ukuba ngumfazi, ukuba ukuthola i-recognition, ukubona la ukuthi kulento yenzayo ikhanye futhi kube lokuphumelela, kube la ma-results, kube mnandi sibili. Yazi abafazi babe lokubambana okuthize kuletha abafazi kwabahlanganisa, sekube yinto enhle sibili. Hayi sibabonga labantu akade be-organizer, kube ngumcimbi omnandi sibili kakhulu, kube ngumcimbi omnandi okutshengisa ukuthi nxa abafazi bengangena ku-this level siyakwanisa ukuthi siqanse futhi singene futhi kwenye i-level ephezulu.
Lo-ke bekungunkosikazi Zoliwe Zulu, isizalwane seZimbabwe esesihlala eNew York City, ebisemcimbini wokwamukela abadlali beqembu elimela iMelika emdlaleni wenguqu ele-US Women's Soccer Team elithole inkezo yamazwe omhlaba eye-World Cup 2019. Ubunzima bomumo wezomnotho elizweni sobubamba ngamandla abanye osomabhizimusi bakobolawayo ukuthi bavale indawo zabo zokusebenzela, besithi sebesenza bengela themba lela kusasa ngesimo esikhona elizweni okwamanje. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 luveze ukuba amabhizimusi ambalwa anjengezitolo sePower Cells, amabutcher, umkambo weFlea Market osedolobheni kanye lezinye izitolo kuvalile. Usomabhizimusi uMnumzana John Mkandla osevale ezinye izitolo zakhe uthi ikusasa yebhizimusi kasakwazi ukuthi iminjani.
Ya, ngiyabona ukuthi into yenzakalayo lapha into enzima kakhulu ngoba anje uyabona ukuthi nje akathi so kuyasomele ngivala amanye ama branch ami nje amanye asengavalile khonapho uTown Sensele lay 1 ngoba bengakwazi ukuthi staff esibuyayo lesi ngisithenga ngeforex kodwa kumele ngithengise ngebond of which ukuthi ngikwanise ukuthola imali yokuyathatha staff ayikho, so kuba into enzima kakhulu ngoba athi sivela nzakwazi ukuthi ngikhangelelene, so asazi ukuthi singawukhangelela into enjani lekusasa yethu ebhizimusi nasakwazi ukuthi ibambelele ngaphi kumbe iyangaphi, sesibonga ukuyenza kuphela khonokho kukhona.
Omunye wabosomabhizimusi uMnumzana Nqobile Zikhali uthi yena okumenza aqhube kangcono yikuthi lokhe ethatha idola leMelika ngudlu.
Ama-customer ethu lokhe besalethe US dollar, lokhe besabhadala ngama-US dollar, so lokho kusenza sinjani siqhubeke lokhe si-operator kuyasinceda sibili. Even though amapholisa sabe sithatha sesaba ukuthi ngamapholisa, kodwa nxa kungasopholisa sibe layi kusenza sihambe siye restocker kuhle singazange struggle ngoba amanye ama-customer sibili lokhebela ama-use akula amanye ama-shop aya ama-official shops, kodwa i-shop yethu sasavuma sithatha ngemuva yikho siphumele.
Ukuvalwa kwezitolo lokhu sekubangela ukuthi abanye balahlekelwe imisebenzi. Unkosikazi Nosizo Moyo oyisakhamuzi sakobulawayo uthi umiswe umsebenzi ngoba sekuvalwe lapho asebenzela khona.
Bathi khona hey we are open for business, kodwa thina khathesi sikhuluma nje simisiwe umsebenzi nabenisebenza kwenye ibhusha ekhona lapho kobulawayo, kodwa uthiwe khona khathesi bezavala ethu ibranch. Khathesi ngikhuluma nje kule branch eyi-1 kuphela ephakathi e-town, amanye lavaliwe simisiwe. Wathiwa bazasifonela ukuthi sizafonela nini asikwazi, ukuthi abantwana badlena sikwazi sinje sikhona lapho.
UMnumzana Effort Ncube omele inhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi kunzima ukuthola inzuzo kusimo somnotho esikhona eZimbabwe.
akumangalisi ukuthi izidolo ziyaya zivala kumbe esingathi thina ngamankampani amanye aya evala amabhizinisi awo abantu bebuyela emakhaya bexotshwa imisebenzi ngokuba isimo somnotho elizweni esimanga kahle sekunzima ukwenza inzuzo phakathi komkhonomi onje umnotho onje ngapho kufunakala ubhadale irenti ngapho kufunakala ubhadale ielectricity engekhoyo ngapho kufuna ubhadale amanzi angekhoyo ngakho ke sekunzima kakhulu akusavumi ukuthi amankampani ayelokhu ethuthuka eqhatha abantu kulokuba qhatha abantu abuyisela abantu ngekhaya kulokuba khule abebanzi ayavala kulokuba ande andise lokho esingathi izingatsha zawo ayavala kubonisa ubunzima obukhona phakathi kweeconomy yeZimbabwe
osomabhizimusi bahlaba omkhulu umkhosi bedonsa nzima ngomubo ongamanga kuhle kwezomnotho kweleZimbabwe ezinye izitolo sezivalile ezinye indawo zabo zokusebenzela ngoba kungasavumi lokhu sokwenze izisebenzi zibuyele emakhaya ngoba umsebenzi usuphelile konke lokhu kwenza impilo kaZulu ibe nzima ngamandla ngoba indleko zokuphila edolobheni ziziningi ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sike sizwe imibono yabanye yabalaleli bethu abe Studio 7.
Ali njani balaleli nabasakazi be Studio 7, hayi siyabonga ukhipha imibono yethu. Mina awami umbono bakithi ngikhala kakhulu ngokuthi iZimbabwe vela ingaze zami thini angake kube lento elungayo ngendlela yokuthi kulabanye abadlayo abanye bengadli abasebenza bonke besebenza belweli lizwe leneli kodwa abanye bayadla abanye kabadli inyembezi zabo abana babangadliyo ziwela phezu kweZimbabwe izikhalazo zabo kuleza khamizi ezazisebenza zipheke azisenzani ziwatcha zithenga amakhamafala amakhombati ukuthi abantwana begqoke besilwa kathesa bakhangelwa ngitsho osisi bewatcha besenzani izinto eziningi engake sizikwanisa ukuziqamba so banabana abantu babekwa ngaphi i-youth sesingama-youth sigijima siyofika emasotsheni sigijime siyele abanye bethu babulawa bebulawela ukuthi badinga balandani ukuzobala amasotsha abasalayo kabadli lutho kodwa abanye bayadla banaba abahambayo besiya empini ngabe bathi bengena eZimbabwe abanye izakhamizi lazo ziphuma ziya khona le mpini kwekuzaba lilizwe yini kwekungasuke kube lo muntu ngitsho oyeza lithatha ilizwe leZimbabwe ngoba ilizwe laba abantu bathi bebuya baphekela babengali babe le mbhobho yabo kuphela impuphu babengali abantu ababebaphekela babakhohlwa yini okuthi ungahambe uyozinyela sibili ubulala ibhalabhala ulidle wedwa abantwana bekukhangele labanye omama bakho labo baba bakho uthi ngoba ngohambile wazinyela hayi hayi lokho vela ayisinot fair asiloqiniso lelo lenzakalayo ayisilo ngitsho ngikukutshengisa ukuthi kulokunye nje okuncane okushoda ulwazi lokuthi kuvuze kulungiswe njani ngoba abadala abafileyo bekhala ukuthi iZimbabwe senze ngafa ngayidlelanga uzizamthulisa ngani hayi lami ngumageza
sanibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli beStudio 7 okhulumayo nguScott Mpofu endaweni yaseMpoweni bakithi endaweni yakithi sishota kakhulu ngemali yamabhondi incane kakhulu imali yamabhondi ngapha kithi siyacela ukuthi mhlawumbe uma ngabe uhulumende esingasicabangela esizwele asiakhele indawo yokuthi sikwazi ukuthi sitshintshe kiyo imali kwamanye amazwe ngoba lapha abantu abaningi basebenza kule South Africa. so kuyaba khukumeza kakhulu ukuthi ba bayitshintsha imali yama yathola imali yaseZimbabwe. So siyacela ukuthi especially njengase border yakithi lapha eMatsiloji kufakwe something ukuthi nqaba fowethu bengena laphana bakwazi ukuthi bahle batshintshe ama banzi wabo ukwenzela ukuthi bathole imali yokusebenzisa ezweni. Siyabonga.
Linjani, linjani bafowethu emazweni, banjani abanye? Thina hayi eZimbabwe njengenjayelo nje siqiniswa iluhlupho obunzima. Athuvuka nje kuseni uthole ukuthi ya amagetsi kawakho sehambile, uthi empompini uthole ukuthi amanzi awaphumi. Ya kunzima esikhangeleni lapha ekhaya, asikwazi ukuthi kuzolunga kumbeni kuzohlala kunjalo. Esh shubile khona kakhulu kakhulu ukuthi ya uyaphelela ukuthi manje kuyaphilwa kuthiwe ngetaza hambe ekuseni ngabo 2:05 azobuya ngabo 10 ngabo 11 ntambama phinda avukele uhambe ekuseni njalo yabona. Amalanga amanzi selamalanga engekho la koBulawayo. Ibunzima nje konke bolo besibhekane laba ekhaya. Ya labe zepolitiki labo kabaqedakala ukuthi kuhamba kanjani, kulungiswa njani lezi ndaba. Akukhanyi vele ukuthi kule way forward oro kanjani. So ya kunzima kakhulu okokuthi azithole ngelacebo lokuthi uzakusolve ukuthini lapho kwindaba kwakhona. So ya siyathembela kumdali kuphela ngoba iyo yodwa nje indlela kuphela singathembela kiyo, kodwa kokunye akukho esingakwenza. Ya singabantu nje abapheleleyo eZimbabwe, kuyabonakala nje ukuthi singabantu abapheleleyo. Kuyalahla kakhulu. Ngifana kakaseli umhlanga lapha koBulawayo eCloud.
Salibonani basakazi labalaleli, ngokhulumayo ngoRafael Ncube endaweni yasePlantu. Siyananzelela ukubana ihulumende yakithi lapha eZimbabwe ihulumende locuku kakhulu. Nxa sekubotshwa iziphathamandla ze-MDC ngenkulumo nje abayikhulumileyo, akucacanga ukuthi inkulumo leyo itheka kuvele yini. Nxa ngi-understanda uJob Skalo ukhulume ngokuthi abebandla lezane ibandla libusayo bancediswa ngamaZimbabwe wonke ukususa upresidenti okade ekhona uRobert Mugabe esihlalweni. Kodwa kanti-ke babengananzeleli ukuthi lokhuyana kwakuyi-internal affairs yeZANU-PF eyingadingi ukuthi alibona abantwana beZimbabwe baphatheka kikho konke lokhuyana okwenzakalayo. Kodwa namhlanje sokusiba licala khonokho sokubutshwana, sebebutshwa sebesiyamiswa emthethwandaba. Kusitshela kamhlophe nje ukuthi elizweni leli kakula freedom of speech, akula democracy, ama-human rights kawahlonitshwa. Abantu basezi behlukunyezwa kuphela, bephathwa kubi. Kutsho ukuthi kufanele ukuthi sibe izimumumu phela singasakhulumi lutho. Esikubonayo, esikusolayo singasakukhulumi. Singasatsho lutho nje nanxa kukhona okunye.
Ngabanye ke babalaleli bethu labo akade bekhuluma imibono yabo. Singakagqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umgcini sihlalo weMDC uMnumzana Bethi Nico Bebe ukuthi inkulumo ezikhona phakathi kwamanye amabandla aphikisayo agoqela elakhe leZANU-PF yikudlala nje ngesikhathi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah, nsithi asidibaneni njalo ngeviki elizayo.